Ukufa kwenkomo lokhu kuza ngesikhathi iningi labafuyi lilokhu likhala ngenkomo ezafa nakenye ngenxa yendlala lokusilela kwamanzi. Kuthe ngokuna kwezulu eliningi lonaka, iningi labafuyi lijabulele sithi inkomo zizathola amadlelo kodwa sezikhala njalo ngoba imikhaza sidale imikhuhlane ethiyeneyo osekubulele ezinye izifuyo. Umnumzana Charles Dube oyisakhamuzi esengezane eGwanda South odibhisa inkomo echelesa uthi izifuyo zabo zihlaselwe imikhuhlane ethiyeneyo.
Hayi, uDube silalo thina ngapha enkomeni ukhaza idibha lakhona lichwani zidibha gqo. So sizisiba le mikhuhlane eminingi inkomo zakithi ngapha ngenxa yemikhazi. Ezinye nje ziphonga ukuqhuqha nje, iqhuqhe nje inkomo nje iqhuqhe izizife. Ezinye nazi ngapha ziyakhula. Angazi ukuthi kuyabe kungumkhuhlane bani lo nje okwenza inkomo iqhule nje. Le ukhanya kulezi nsuku futhi sezifuna ukuba lezilonda, izilonda lezi amapuntupuntu emzimbeni lapho.
Umnumzana Dennis Moyo oyisakhamuzi eNandan eGwanda North layo ukhala ngodubo olufanayo.
Ukufa kwezifuyo so-affecte even abantwana abaningi ezikolweni abazahamba nzima. Ngikhuluma nje endaweni yakithi lapho esigabeni ongomakhelwane ezikwakweni. Sokufe omunye umuzi kufe about 7 inkomo zigqitshelwa zonke. So utsho ukuthi vele yinto enzima kakhulu ebantwini. Uthi ngabe kuyadingezwa ngohulumende uyangenela sibili ancediswe izakhamizi ukuzama ukuvikela lo mkhuhlane. Ungananzela amadibha imithi yakhona inzima, ibuya nzima, inkomo zidibha kalutshwane. Njalo inkomo zibhizi ziyathela.
Umnumzana Mzobanzi Thabile esinye njalo isakhamuzi seNandeni sikhala ngokusilelwa kwemithi yokuhlaba inkomo athi intengo yayo iphezulu kakhulu.
Imikhuhlane eminingi kakhulu emkhaza ithwalise nzima inkomo. So-ke manje eyi bedinga uncedo olukhulu kwezelokho ngoba sonke isikhathi uma inkomo igula sikhiphe imali sibhadale 10 rand ngenkomo eyi-1 wathi uma ngabe zingu-20 wenza njalo. Leso sikhathi wathi imali yawulayo. So uyabona ukuthi lokho vele kunzima lokho. So manje sicela uncedo ukuthi sithole usizo ukuthi inkomo uhulumende awubuye la singena asisize.
Umnumzana Stephen Mathema laye oyisakhamuzi eNandeni uthi lanxa bebhadala imithelo yamadibha imithi yokudibhisa iyasilela.
Idibha liyazishotela kodwa siyathela. So imali yakhona eyomthelo kasisakwazi ukuthi isebenzani. 2, inkomo zethu zinamalamskim sezinye zivukamangqina asincediseki. Ama-vetinary akhona kodwa-ke imithi kayikho. Ama-vetinary kuqala ayehlaba inkomo zethu nxa sokuzayo izulingana kakhulu njengasemavetinary ayehlaba kasimeleti hamba mahara ukuthi sazi ukuthi kumele senzeni kasikwazi.
Umnumzana kwakhiwe Dube isakhamuzi sesengezane eGwanda South layo ukhala ngodubo olufanayo.
Umuntu olenkomo kumele azithengele umuthi azihlabele. Manje abanye nje badonsa nzima imali zokuthi sithe bathenga umuthi abalazo. So inkomo zigcina sezihlatshwa imikhuhlane njengeyemkhono zibanjwa ngabo foot and mouth. Khathesi nje zikhona ezibanjwe imikhono and ziyagcina zithelelana ngoba akula muthi wokuhlaba e-vetinary. Umuntu kumele azithengele umuthi.
Umnumzana Enathi Mdlongwa umqondisi wogatsha lukahulumende olubona ngokunakekelwa kwezifuyo kathandanga ukuphendula imibuzo esimthumele yona ngalolu daba lokufa kwenkomo lokwehluleka kogatsha lwakhe ukudibhisa izifuyo. Abafuyi benkomo bakhuthazwa ukuthi badibhise inkomo zabo njalo nje baphinde bazihlabise ukuze zivikeleke emkhuhlaneni ethiyeneyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.